kwakuyizika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngomvulo mhlaka 14 kuNcwabakazi 2023 nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eleZimbabwe kalosuze libuswe ngabathengisi.
Iwapi amaphapethi kudakala kuba nomnotho welizwe uyatshontshwa manje kwakule gold mafia yiZANU PF esibhedlela kula midi yiZANU PF.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi abathengisi bakubandla elibusayo.
Kukhanya kwi-voters roll eyakhiwa ama-candidate ethu siyehlukene angazosikhangela idaba lama-polling station for example.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lizama ukuthola i-voters roll eqondileyo. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eleZimbabwe kalisuze libuswe ngabathengisi abadlelana lamazwe afakela amalunga ebandla leZANU PF izijeziso zenotho. Umlondolozi Ndlovu usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnangagwa wethule amazwi la namuhla eNational Heroes eKaiharare ngesikhathi kunanzwa usuku lwamaqhawe njalo kubekwa uambassador Johannes Thomana oyemelele Zimbabwe kwele Democratic Republic of Congo lo retired Commissioner General Milton Siziba obeyisiphathamandla kuhlangothi lukahulumende olukhangelane lentilongo eZimbabwe. Utshele inkulungwane lenkulungwane zabantu embuthwaneni lo ukuba kumele uZulu avotele ibandla leZANU PF ukhetho oluzaqhutshwa ngeviki ezayo.
Alingeke libuswe ngabathengisi ababelandela abantu ababesincindezela. Ngeke kwenzeke lokho nezizinqumo amaqhawe ethu athi uTomana loSiziba ababesinela.
Umnangagwa uthe ibandla lakhe yilo lodwa elingavikela eleZimbabwe ekubusweni ngabamhlophe athi bafuna ukuphenduka eZimbabwe nxa kungavotelwa amabandla aphikisayo. Uphinde wasola izijezo zomnotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU PF ngamazwe entshonalanga agoqela eleMelika, eleBritani lamanye akumanyano we-European Union. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Gift Osalo Siziba, usola amazwi kaMnangagwa esithi ibandla leZANU PF yilo elilabathengisi.
Engawubuza ukuthi yiwapi amaphapethi kudakala kuba nomnotho welizwe uyatshontshwa manje kwakule gold mafia yiZANU PF esibhedlela kula mithi yiZANU PF imigwaqo ifile isigamba zodwa yiZANU PF akula manzi yiZANU PF abantu badubeka yiZANU PF amasotsha ahola imali engathengiyo thanks to ZANU PF amapolisa ahola imali engathengiyo amateacher uhulumende kachamisa usimpu uthe wona uzabuya uzokupha abantu amatshati dizi kumhlabathi.
Lokhu kusekelwe ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo umnumzana Herbert Jamuka.
Lawa ma-elections ayabonakalisa ukuthi iZANU PF yiyo izawina kuma-elections, but iwina ne-rigging strategy ungakhangela kwamanje iZANU PF seyideploya abantu like bofazi boheritage bahamba bebetha abantu abadala bayashayiwa ende bayalimala imizi iyasha abanye bayabaleka imizi yabo nendaba yeparty yeZANU PF because yona ayifuni i-opposition.
Kusenjalo abakuhulumende lomdeni kaThomana loSiziba bathi ilizwe lilahlekelwe ngamaqhawe abelwela uZulu. Umnumzana Chinga Dube olilunga leZANU PF njalo okudalela i-Central Committee uthi uSiziba owalwa impi yenkululeko ekuZipra wayeyindoda emadodeni.
USiziba yilamajaha abuya ngama 70s eZambia. Bathe befika laphana baso kulungiselelwa inkokheli inkomo into okuthiwa yi-turning point. Sesidiniwe kube sitshayana sicatshe, so kumele sitshayane fairfair lamaphuzu. Yikho-ke bathi befika bona bangeniswa ku-academy okuthiwa yi-Kohima eZambia.
Indodana kaSiziva umnumzana Peter Siziva ubonge kakhulu uMnangagwa ngokunikeza uyise isicoco seqhawe lesizwe. Ingcwethiko zombusazwe ezimeleyo umnumzana Divine Hobe uthi kuqondile ukunanza amaqhawe elizwe.
Ilanga leli liqakatheke kakhulu ukuthi sokuye kwahlangana ilanga le lama-heroes amaqhawe ethu, njalo sibeka laba ababili abasitshiyileyo. Ilanga leli liqakatheke ukuthini, liyisikhumbuzo sokuthi ilizwe lethu lifike lapha kanjani. Siyazi sonke ukuthi lifike lapha ngemva kwempi ebende kwafiwa. Sokulula kithi thina esesiphila.
Kulabanye abantu abangananzi usuku lolu abathi ayilunganga indlela okukhethwa ngayo amaqhawe eZimbabwe. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo abafelokazi bakhala ngokungananzwa nguhulumende kulandela ukubhubha kumadoda abo awalwa impi yenkululeko. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Bebekhonona namuhla ngesikhathi kunanzwa usuku lwamaqhawe olwe-National Heroes Day emathuneni amaqhawe enkulumane kobulawayo, lapho obekuleziphathamandla zikahulumende bebekhala ngokungatholi imali eyenelayo empentsheni, ukugugudeka komnotho welizwe lokungalunyisiswa kahle kwamanye amangcwaba lapho okulele abalwa impi yenkululeko. Unkosikazi Melina Chitanika uthi umkakhe owabhubha ngomnyaka 2018 lokhe engakayakhelwa ilitshe loba abanye sebafakelwa.
Kubuhlungu ukuthi umuntu wasebenzela ilizwe nxa engasafakelwa. Sahamba bathi bacela ngo-2006, so sifanele siziyefakile. Manje ngokushela kwethu sesiswele ukuthi sithini, sithole abanye mele kubefakelwa thina singakafakelwa.
Unkosikazi Charity Sibanda uthi umkakhe sewafakelwa ilitshe kodwa lokhu engakatholi imali enikwa abafelokazi bamaqhawe eZimbabwe.
Bengithanda ukutsho isifiso sami ngesokuthi labe ngithole i-widow's pension na angikayitholi ngenxa yokuthi wayelama ama-IDs am 2 into eyakhe yakudala iyo yayisebenzisa ku-pension waze wabhubha. So esebhubhile nganikwa i-pension ye-army kuphela because wayetshitshile isithupha esiya isikolo bivela emtini.
Unkosikazi Granny Masuku lemuli yakhe bavule emphakathini ilitshe abazakhela lona ethi le mali ayiphiwa nguhulumende incane. Umnumzana Andrew Ndlovu laye usola ukungafakwa kwamatshe nguhulumende.
Yikho khonokho kwenziwe ngasukuma njengomlobi wenkululeko ukuthi ngiye ephalamenti ngiveze konke lokho kwakuyinjongo yezaphu eyayikhokhelwa nguJoshua Nkomo. Esifisa ukuthi khona ama-policies abantweni benkululeko labo bonke abantu beZimbabwe aqondiswe, wonke umuntu alinganiswe, kungabi yindlela yokuphathana ngemihlobo kumbe ngokuthi ubani kuliphi ibandla.
Umgcini sihlalo webandla leZANU-PF kobulawayo umnumzana Jabulani Sibanda uthi baphakathi kokulungisisa uhlupho lwamatshe enkulumane Heroes Acre.
Amatshe kumele afakwe laphana kule problem ebikhona ku-funding ye-program yama-provincial heroes. Bekule problem ye-funding but kathesi upresident usithembisile kubantu zangkhona ziyalungiswa kakahle. Mbonile laphana kula matshe amanye afakwe engabhalwanga. Bonke ana kathi sokuthengisa sesithushile amatshe abuye ngapha, kwathiwa sathi noma engabhalwanga kaabuye azabhalwe khona pha, sizame ukuthi sithi meet ilokuzeni i-backlog which is there. Yes, abantu balemvuma ukuthi futhi bengafaka amatshe laba ababa bekwanisa, kodwa besikhangelela ukubana leyo yinto ezakwenziwa under i-museum and le department ekhangele ngama-heroes.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mthuli Ncube umgcini ngcebo kahulumende.
Hatshi imali ikhona okufunekayo nje ukuthi laba okumele bakwenze lo msebenzi baqoqakale kuhle bese becela hayi imali isiwayo sibili.
Bekule nkulungwane lenkulungwane zabantu namuhla ebezithe gwaqa emathuneni amaqhawe kobulawayo, abanye bezobeka amaluba emathuneni ezihlobo zabo. Umphathintambo wedolobho lakobulawayo inkosikazi Judith Ncube uhlole ibutho ebelikule indawo wabala umbiko kamongameli Emmerson Ntambutsomnangagwa. Iningi elingene umkhosi wanamuhla lijabuliswe ngemidlalo ehlukeneyo lokunye. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi kumele iZimbabwe Electoral Commission ibanike ugwalo olujulileyo oluqondileyo olevoters roll hathi lolu abalalo. Unkosikazi Ellen Shiriedenga omunye wababona ngokuqhutshwa kokhetho oluzayo ekubandla leCCC uthi sebehambise udaba lolu emthethwandaba sekusele insuku ezimbalwa ukuba kuqhutshwe ukhetho olukhulu eZimbabwe. Umthethwandaba unqume namhla ukuthi udaba lolu kasuze luphathwe ngesiphangiphangi. Ake sizwe uShiriedenga ekhuluma ngodaba lolu.
Sihambile i-Jericho publication ukuthi idaba le-voters roll likhanye lisize ngoba sesikhala ngokuthi kukhanya i-voters roll le eyaphiwa ama-candidate ethu iyehlukene ngase sikhangela idaba lama-polling station for example. Amanamba ama-polling station aku-voters roll malithwane kulalawa agazethiweyo omoye kuphose kufike i-1000. Njalo ngasikhangela i-voters roll esibe sibona ukuthi bekunokuphambaniseka okuthize ngendaba yama-boundaries awe-delimitation. Ubona umuntu abantu abahlala endlini eyi-1 singathi mama kumbe nobaba. Kodwa nxa sikhangela ubona omunye uvota kwenye constituency kumbe omunye uvota kwenye ama-constituency ayehlukeneyo. Indaba gcina lezi ziningi kakhulu nxa sikhangela elizweni ukuthi bekule ndaba ngqoka indaba yama-boundaries lawa eya-delimitation nama-constituencies nama-wards. Esikubone ukuthi mdlana ngelanga lekhetho abantu bazagcina bengenelise ukuvota ngendaba yokuthi amabizo abo babengaboni njalo bengakwazi.
Umthethwandaba wenzeni la?
Sifuna isiphe i-voters roll ezasetshenziswa ngelanga lokhetho. I-voters roll esemthethweni ekhangela ingcele yama-delimitation boundaries ukuthi ihambelane lalokhu oku-voters roll. Ngoba nasikhangela sibonisisa i-vet isinika izinto ezehlukeneyo. Sikhangela ama-polling station for example. I-polling station eku-voters roll esiphiweyo naleyo polling station egazethiweyo ilist yangkhona kwehlukene. So lokhu kusenza sicabange ukuthi kube yini i-voters roll engayishiyo le ezasetshenziswa ekhethweni. Nasikhangela umthetho weZimbabwe uyakufaka ukuthi ama-candidates ungakhetha ukuthi yi-candidate ye-constituency kumbe ku-president kumbe councilist uyaphiwa i-voters roll ezasetshenziswa ngelanga lokhetho. So sibona lapha ukuthi kulokuphambaniseka okuthize ngama-boundaries njalo siyakubona ukuthi nxa sikhangela izindaba e-35 platform nxa ukhangela efonini ibizo lapho ekirejiste ngaphi kwezinye isikhathi uyabona efonini uyakuphiwa i-constituency nangapha ku-voters roll neyi-constituency uyakuphiwa enye i-constituency. Njalo kunabanye abantu abakhalayo besithi amabizo abo ngawakho ku-voters roll ngoba nje abanye bangikhona bazoda ngekhetho ngingabhakelections ayikhona last year ngo-2022 athethe sebebona amabizo abo engekho.
Kodwa-ke aliphuzanga yini? Aliphuzanga ngiyini ukuthi likwenze khonokho?
Ngasemthethweni yinto elungisise kahle. Asiphuzanga ngoba yinto eyokuthi i-vet iphongulungisisa izinto lezi ngasemthimeni bephinte i-voters roll e-right.
Unkosazana Ellen Shiriedenga ukubandla le-Citizens Coalition for Change sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu labakukhomishin yeZimbabwe Electoral Commission abagoqela umnumzana Thoyile Zilayigwana lonkosikazi Priscilla Chikumba bebengaphenduli omakhale kukhwini. Sinongangeni kusigaba esilandelayo sesihlangene sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkokeli yamazwe akunhlanganiso ye-Economic Community of West African States ithi kulabokholo lwesiKristu abazama ukukhuluma labathuthune umbuso kwelenije ukwenzela ukuba kubiselwe esikhundleni umongameli Mohamed Bazoum ngokuthula. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Sekulabantu phose abafika 196 ababulewe ngumlilo eHawaii obusesabeka. Uhulumende usehlolisisa udaba lolu esithi akwenzwanga ngemfanelo lokho kade bekumele kwenziwe lilizwe. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abantu eHarare babhekane lokuswelakala kwamanzi besesaba kakhulu ukuthi kungaqhamuka umkhuhlane wohudo osububulele abedlula ikhulu 107 lonyaka elizweni lonke jikelele. Kubika uMark Peter Ntambe.
Umbiko weviki owe-Weekly Disease Surveillance Report owethuleyo kunsukwane ezedluleyo luhlangothi lwezempilakahle uveza ukuba ababhubhayo laba bayingxenye yabantu abafika phose inkulungwane ezine 3818 ababanjwa ngumkhuhlane lo kusiya phela untulikazi lonyaka. Iningi labantu laba bahlala eManicaland leMashonaland West. Izakhamizi eHarare zithi ngenxa yokwenzakala ezabelweni esijenelo sebedlela evalweni ngoba atholakala kenzima amanzi. Umnumzana Albert Mazura isakhamuzi seHarare njalo elwela ilungelo lezakhamizi uthi amanzi atholakala kawaphumi ngemfanelo epompini okungadala ke imikhuhlane yesihudo.
Phela amanzi edolobheni kafani layo emakhaya. Edolobheni kusetshenziswa amanzi amaningi ukugeza, ukugezisa, ukuwatsha ama-toilet, ikakhulu ama-toilet nxa lilemuli elabantu 6, 7, 8 amanzi asebenza kuma-toilet aba maningi kakhulu.
Umnumzana Joseph Machaya ohlala eMbare uyakusekela lokhu esithi abanamanzi okusebenzisa ezindlini. Lokhu yikho okusatshwa ke ngunkosikazi Sibongile Geja laye ohlala kuleli dolobha.
Amanzi ayahlupha kakhulu ngoba katholakali. So kwenza ukuthi even abomama bahlupheke kakhulu ngoba befuna ukusebenzisa amanzi ukuwatsha, ukupheka lokunye okuninginingi. So kuduwa abantu kakhulu udaba lwamanzi lona lolo.
Unkosikazi Geja uthi babhekana lohlupho olufanayo emsebenzini.
Lapho esisebenzela khona la kufuthi akulamanzi. Kwenziwa ukuthi ukusebenza kwabantu kube nzima kakhulu. Abantu sebesisabela lokuthi bengagcina sebe banjwa iminye imikhuhlane etshiyatshiyaneyo ngoba akulamanzi.
Umnumzana Anthony Sungayi laye uthe kunzima ukuphila endaweni engelamanzi ikakhulu kwabesifazane.
Liyabona abesifazane bayavuka ekuseni ngama-4 begebha amanzi emagodini kona le ezibholani. So ama-youth they are touts ama-balls lapha so bayabhadalisa imali. So
uCouncillor Charles Nyatsuru weHarare uthi kuningi okwenza kube lokusilela kwamanzi edolobheni leli.
Akhinkozilani ngari mashuma sakanari mashuma kudaro ano
ukusilela kwemi kwenza ukuba amanzi abe malutshwane.
Kwake kwaqhamuka umkhuhlane wokhudo eZimbabwe owabulala abantu abaningi ngomnyaka ka-2009. Abezempilakahle bathi umkhuhlane lo ngaleso sikhathi wamemethekiswa yikuswelakala kwamanzi. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Kukangazelwa ukhetho olukhulu ngamandla eZimbabwe sokusele insuku eziyisithiyagalolunye ukuba luqhutshwe. Kuyaphithizela esigabeni esitsha elubhungula magwegwe amabandla ezombusazwe lapho angena khona kuZulu. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Isigaba selobhengula amagwegwe esafakwa ukubunjwa imingcele emitsha yi-Commission yeZimbabwe Electoral Commission sigoqela imagwegwe West, magwegwe North lephumula East. Abahlali balindawo abaningi bathi abavoti bakhethelwa abameli zinkokheli. Umnumzana Mzingayo Ncube welobhengula West uthi bayakhala abantu.
Ngokuba nominethela ama-candidates bona bezikhethela babo. So vele kuhle kwenza ivota apathy. Akusemnandanga nje esigabeni ngoba leza bakwazi ukuthi bayakhetha ubani ku-MP.
Amazwi kaNcube afakazwa ngunkosikazi Tracy Chazia othi usezavotela iZANU-PF.
Ma-MP besimkhethile thina njengowakhishwa nguPresident Tshamisa lona leli lethu lokudala.
UlikuZANU-PF?
Ningasena-choice. Of course umuntu wayezosiphakamisa lathi siphansi kwemabhizinisi elithi athuthuka.
Njalo abakhonona ngokutsheneyo umnumzana Thabo Jele uthi ukhathele ngezithembiso zamanga ezivela kulabo abakhankasela ukhetho.
Babuya sebeze campaign abacela amavoti bathi umuntu uma ekhuluma asikho kuyenza. Sifuna umuntu ozangena afika ayenze utshintsho engakulungisela isayidi lakhe lemuli yakhe kuphela kodwa alungisele umphakathi ukuthi kube lenqubekela phambili.
Umnumzana Innocent Jibale okhokela ibandla le-Economic Freedom Fighters yaseZimbabwe i-EFF uthi abantu abavotele ibandla lakhe bekele amabandla amakhulu asehlokile ukuphatha uBulawayo.
Siyagijima, siyakhankasa, siyakhuluma lezakhamizi asitshela bathi isikhathi sesiphelile esokuvotela amaphathi ngamabizo, isikhathi sesiphelile esokuvotela amasela, isikhathi sesiphelile esokuvotela abantu abathi abantu bengadecida ukuthi hayi sifuna lo kodwa befake omunye. Thina abe-ESF njengoba singabantu abalwela i-Borderless Africa imisebenzi, umnotho ukuthi ubuye ezandleni zabantu bathi hayi madoda siyalisapota.
Oncintisayo emele ibandla le-TCC elobhengula amagwegwe umnumzana Eric Gono uthi engangena kuzalela ukuthi abantu balesi sigaba babe lezindlu zokuhlala bangahlali beminyene.
Sifuna ukuyaphusha i-government khona ngalo ukuthi kube le-housing for everyone. Emagwegwe lapha imizi uzathola ukuthi ama-families ahlala ezindlini ezincane. So we want i-government ukuthi yakhele abantu izindlu. Since 1912. Sisizawutha kulezambezi water project engapheliyo. Sesifuna ke sihambe eParliament siye fighter ukuthi iWayishangani project ibe yipriority government. UBulawayo ake athole amanzi. Uhulumende okhona bona laba amaxwegu lawa engakafi. Sifuna kube le closure. So we want the Truth and Reconciliation Commission.
Kokanje umnumzana Buthelezi Ndlovu webandla leZANU-PF uthi uBulawayo uzathuthuka ngangena ngoba yena uyenelisa ukukhuluma nomongameli Emmerson Mnangagwa acele uncedo.
Sizakwenza kwenzakale this time. Otsothi isikhathi sabo sesiphelile. Sisebenza ngeqiniso. This time around we are going to make things happen. Abadala sebekhathele ngokutsotswa ngomntaka. So sesibuyile thina sokwesikhathi sethu. Laba abakade besithi bakhetha lo bedonki bavotela idonki, hayi isikhathi sidlulile sokusebenza ingqondo khathesi nento zobutsotsi.
Ibandla le-United Zimbabwe Alliance lizamelwa ngumnumzana Arnold Dube othi uzasebenza lamanye amabandla ukuthi bathuthukise isigaba lesi nokuqeda inkohlakalo.
I-corruption isisuke yenza ukuthi yakhawula down ama-services athola. Look at i-health sector. Right now it was inzima. Look at i-transport, look at i-infrastructure imigwaqo iphelile, amagetsi ayahlupha. We need ukuthi sizame ukuthi invest on ama-sustainable projects angakwazi ukuthi esi-sustain eziZimbabwe. Looking at issues amanzi, what strategies esingakwazi ukuthi come together sisebenzelane local governments ukuthi si-improve i-situation yamanzi elizweni lethu.
Isigaba selobhengula amagwebho kuncedisa abameli amalunga ezombusazwe ayisikhombisa uhlanganisela izaphu leMthwakazi Republic Party esingenelisanga ukuxoxa labo ngoba bebangadobha amakhala ekhukhwini babo. Ngiyimelesile 7 ngapha selobhengula, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Okwamanje singena kusigaba sokubingelelana ke sizwe ukuthi abalandeli be-Studio 7 bathini.
Gama ngusosibanda ivela elufana okwamanje sabengisebenzela lapha ebutwane Habron. Ngithanda ukubingelela abakhoweta base-South Africa nabanye abasekhaya eZimbabwe edinga usisi uthethekele sibanda nomlaka usiyane mpofu labazukulu bonkenzo ngiyajabula njalo kukuyamukela emsakazweni westudio 7 ngibingelele nomamami khonale edinga laye ngibingelele labangane bonke nje abazabamu anozilubonyobizitha bonke labomalumela ngafana ekheswa lafanele ukufane lafana ngizomirela abazukulu bami abangaphutagreni mpofu labophrofesa mpofu noriji mpofu labo bonke nje okhiki ya ngibona ngani hhayi labafowethu abasembembesi le kwesibanda le hhayi ngibona ngani telepele
igama ngukosilati ndlovu wawuhlala sefulani entolongo la okamanje ngise-South Africa linjani balandeli linjani balandeli baphila abalandeli labo abantu bevote kahle lapho bevote kahle nami zobenkolo esekelweni lokuvota lapo sizwanani abalandeli libuye lothi esukulweni lokuvota la abangane bami linjani lapho ukhayelihle uprishadi umfokandlovu njani sintuyadika ukuthi somu njani lapho umama wami usifelane sibanda uright lapo labomalume bami ba-right lapo isandla sami uphumuzile moya uright sindoze oright hayi siyabonga abalandeli
nibizo benefit sibanda ngisuka elupane emsewene ngiyabonga kakhulu ukuba sekufini enkulu kakhulu yokubingelela isihlobo nabomalume nabokhulu sihlangana nje ngokuthwala nzima kwethu lokhu nje ucala iganga but kungasokuthanda kwethu bengikhulekele kindaba zaleleyo nje lami ngafisa lokhu abakufisayo ngendlela engifisa ngayo ngoba bengingathandi ukuba segangeni bentandi ukuba sekhaya ngibingelela kakhulu enkayi khonale sibabingele kakhulu esilobela sibabingelele ejotsholo odube phansi khona ngale sizile sibabingele kakhulu enyameni ndlovu ngobuningi ngezihlobo ngiyabonga kakhulu
labo-ke ngabalandeli be-studio 7 abasithumezela-ke imilayezelo yabo lani lakho phela ukuthi lukwenze khonokho sesikhangele okwenzakala kufacebook voa ndebele lingakhohlwa lithandele ekhasi lethu le-voa ndebele lapho kulabantu abakhuluma khona okutshiyeneyo sibone-ke okunye okuphoselwe ngabantu khonapha-ke ku-voa ndebele abantu abaningi bakhuluma ngakhonokho-ke ukubhubha kukathembinkosi mavili mpofu lo-elvis mate amajaha ensimbi zezwangane siyabona ukuthi bangcwatshwe omunye-ke ngomgqibelo wathi-ke umpofu wabekwa-ke khona ngapha-ke kukhona ngale kobulawayo izolo uthando sibanda uthi ya majaha lisebenze kakhulu siyalibonga kakhulu mthakazi omuhle lenze kakhulu labavalisa ngobuningi benu uzobuya-ke ududuzile moyo ududu sizwe ukuthi uthini ududu-ke uthi rest in peace majaha akithi ejolojo khona ngapho uSolomon Ncube uthi siyakhala sibili okunye okumangalisayo lilale ngokuthula umorendeni mokhwena uthi laye rest in peace bafowethu siyalihlonipha njalo siyakwazi ukuthi elikwenzileyo kuhle kakhulu kuzobuya njalo loduduzile nyoni uthi lalani ngokuthula bafowethu maviri mfowethu bakithi GPS ikho yalili GPS mfowethu kodwa-ke hayi sohlangana kwelizayo kuzobuya-ke untombi senzi juma dube uthi siyabonga kakhulu buya umuhle ngokusekela kwenu abafowethu abasitshiyileyo emhlabeni ye sithathe-ke umbiko wokugcina ovela uncube sibonakele mathimba uthi yebakithi kubuhlungu kakhulu konoko kwehlele abafowethu kodwa-ke sile silingo esincane ukuthi sithathe-ke lolo nometa sihle ncube uthi siyabonga kakhulu sihlobo zethu siyakhala kakhulu izinyembezi singakhohlwa njalo namhlanje ukuthi ku-live talk sixoxa ngosuku lwamaqhawe olwe-national heroes day sike sithi-ke sigqibe-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje sikhangele ebesilazo umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ele Zimbabwe kalisukuze libuswe ngabathengisi kodwa abakubandla le-citizens coalition for change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bathi abathengisi bagcwele okumangalisayo kubandla le-ZANU PF ibandla le-citizens coalition for change lithi njalo lizama ukuthola i-voters roll eqondileyo hathi leyi eyanikwa i-Zimbabwe Electoral Commission ndingakhohlwa ukusithumezela phela imilayezelo yenu kunombolo ethi 1202-465-0318 siwuqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olubalulisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale zulukandaba
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lila